kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele umnumzana uSondelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akasese lilunga lebandla le-MDC. Namupha njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo, okuyizizathu azaziyo umnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela ephathini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wasefolo. Iphathi yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bewenzile lawo ma-interview iphathi yasiphuma le-candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wasefolo. UDlamini waqhubekela phambili esebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiphathi. Nxa umuntu esefike kulevu yona leyo kutsho ukuthi kasela muntu amlalelayo ephathini. And iparty omunye lomunye uyakwazi ukuthi iparty iyafana nje lomuzi, akukho muzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuze ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi itholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba, sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo. Kanti umangalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lonkosikazi wakhe, ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Hathi asingeke sathi lokhuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiphathi, yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Kona lokhuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotectile. Kwasokusingalula ukuthi hayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo lephathi, but ayisikho sibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.